Bafuna sixabane lavi mina ngifuna wena ngithanda wena mina ngifuna wena beduze kwami.